Kuleningi eZimbabwe elabutha imshaqana yalo laphindela ekhaya ngaphansi kwahulumende kamongameli Ian Khamasirete-Khama ngoba iminyaka encwadini zabo zokuhlala elizweni ingazange yengezwe. Inani labo kuzayela amaphepha eBotswana lehla lisuka kunkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,000 lehla kakhulu la kunkulungwane ezinhlanu i-5,000 eminyakeni elithumi kusuka ngo-2008 kusiya ku-2018. Kodwa uhulumende omutsha ngaphansi kamongameli Eric Mukhwetsi Masisi uthi labo abalemfanelo yokuthola lezi ncwadi bazazithola ngesikhathi iBotswana isithi ifuna ukuthi lumumo uguquke. Le yindlela yokukhanga abamabhizimusi ukuthi bavule kule Botswana kungela ntambo ebomvu ebavimbelayo isuka kuhulumende. Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu elizweni owe-immigration unkosazana Dorcas Makhato uthi bafuna ukuguquleka lolu gatsha ukuthi lube ngoluphathisa hatshi ukuthwalisa nzima abafisa ukuvula amabhizimusi kumbe ukuthola incwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana.
I just want to confirm that I have been given specific instructions by His Excellency the President and Cabinet.
Kyo umsebenzi ngumangameli ukuthi ngibone ukuthi ugatsha lwe-immigration luba ngoluncedisayo hatshi oluthwalisa nzima abantu ukuthi bathole amaphepha.
Lokhu sekuphendukise amathemba kwabanye abeZimbabwe abakade sebezimisele ukuphindela ekhaya ngenxa yokuthi iBotswana ibeyisibonakala njengelizwe elingathandi abokuza, kodwa ungathi sokulokukhanya ekugcineni komlindi. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kuyajabulisa ukuthi leBotswana lizaphathisa amaphepha noma nje uhulumende ekubeke obala ukuthi ayisibo bonke abazathola amaphepha kodwa labo abazaletha ulwazi olungekho elizweni.
Lokhu kuyinto enhle kakhulu okukhulunywe ngominister ngoba iBotswana isibonakala njengelizwe elingathandiyo thina esivela phandle.
Omunye weZimbabwe eseHabron umnumzana Sipho Ndlovu uthi noma nje besamukela ukuthi uhulumende weBotswana uzaphathisa labo abadingakalayo kungatsha ezitsheniyo zemsebenzi, kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lilungise indlu yalo ukuze abantu baphindele bayisebenza ekhaya.
Ukuqakathekile ukuthi ulungiswe ekhaya lathi sibuyele sisebenza elizweni lethu siyekele ukuba ama-parasites kwamanye amazwe.
Umongameli Masisi uthi kathokoziswa ukuthi eleBotswana selehlile kakhulu lisuka kuzinga lamachumi amabili lanye 21 lawela kumachumi ayishiyagalombili i-8 kuluhlu lokubona ukuvula kumbe ukuqhuba kwamabhizimusi olwe ease of doing business olukhitshwa ibhanga yomhlaba wonke jikelele iWorld Bank. UMasisi uthi indaba ezifana lokuncitsha abantu amaphepha okuhlala kumbe ukusebenza elizweni mahlayana yikho sokudale ukuthi eleBotswana lizithole seliphansi kuluhlu lokwenza ezamabhizimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.